Gande ngingathi mina ilizwe lonke nje liku level 4 eye lockdown edluliselwe phambili lamhlanje nje ngamanye amaviki amabili Victoria Falls sibonga amapolisa lamanye ama departments abasebenza gadalala ukuthi bebone ukuthi abantu balandela ama protocols awe COVID-19 prevention. So kuliqiniso sibili ukuthi Victoria Falls njengedolobho we achieved into okuthiwa yi herd immunity okuthi ukuthi sokuhlatshwe kumbe sokuvaccinatedwe abantu abaneng abafika ku level ebizwa kuthiwa yi herd immunity. Lokhu mbona kungenxa yokuthi ngesikhathi uhlelo lokuhlatshwa kwabantu ukuze bevikelwe kugcikwane le-coronavirus, uhlelo lwasungulelwa e-Victoria Falls ngomongameli welizwe and abantu bathathela uhlelo lolu phezulu, basukumela phezulu, bahamba bahlatshwa. Kodwa nxa sikhangela ama-numbers ama-tourists
khona, umumo unjani khona ngapho e-Victoria Falls nxa sikhangele abavela kwamanye amazwe kumbe abavela endaweni ezitshiyeneyo zelizwe bezobuka impophoma zamanzi? Baningi yini ababuya?
Okwakathesi asikaqalisi ukuthola abantu abaningi ababuya ukuzosivakashela. I think lokhu kungenxa yokuthi siloke siku level 4 of i-lockdown abantu abaningi babanjwe ngama restrictions ona lawo ukuthi bekwanise ukutravela bezosivakashela. Sikhangelela ukuthi njengoba sesiphuma esikhathini somqando sesiya kusama pose umkhuhlane lo ungayehla because sizwa kuthiwa wona uvame ukutholakala esikhathini esinengi nxa kuqanda kumbe endaweni esiqanda kakhulu.